sekela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga le Victoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko wokuthi amakhansila wonke ebandla leli avotele umnumzana Efias Mambume esikhundleni lesi imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula kwaphoselwana amazwi kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le amakhansila baxoxa okungokwabo bafulathela umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe
sifuna abantu abahloniphayo sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha so besigantu umeya abe umuntu oyinzalo yalapha asidingi umuntu oyiforeign babuyile ngoba kakabazi lutho abasoze bahlonipha abantu abethu bazaqhasha abantu esifeta ukuthi engabuye ngumforeign uzakuxosha abantu abalocalism here ikansili asikufuni kokuyani
unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu
Mufuna meya unoziva vanhu chizwarwa chaiyo muno unokhetwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem panaiye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga toveri izvozvo takakuvigira yose
umugcini sihlalo weVFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu
but ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje but thina besifuna umuntu othile so yikho ucine wenza safika esigabeni sokuthi ama-resident athe efika azwisisa athi asivumelani le nto leyi esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la
loba kunjalo umoya ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka
njalo enye into engayitsho yukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate for a compromise
umnumzana yebhethi ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iwange residents association layo ucina ngelokufuna inzalo yalapha
vele lo president yasho ukuthi khona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe lakhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza
uDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona so labo yikho besele bezilungiselela so ngizahlala phansi ne-management aloso consulting ministry of local government ukuthi sinike i-directive wokuthi senze njani njengoba nxaso kunje
imizamo yokuxoxisana nabebandla le-3PC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabi semandleni okuphawula imibono yabo ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa ngimele istudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini